Loku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani basakazi beStudio 7, linjani lo msebenzi omuhle eliwenzayo. Ngithanda ukubana ngikhulume kabanzi ngempilo yalamhlanje, impilo yalo umkhuhlane osiwele ilizwe. Umkhuhlane lo ubuhlungu, umkhuhlane onzima, ngesizathu sokubana uhulumende siyakhala indlala. Ye, bayaphiwa abalutshwane abaningi, akulalutho, indlala. Indlala ishuwa lezinto sezidula kakhulu, yikho sokusenza abantu behluleke ukuhlala ndawonye ngoba into sezidula. Ngiyabonga.
Salibonani mthwakazi omuhle, labasakazi beStudio 7. Mina engikhulumayo kathesi igama lami lapha ngubhezeni yancube. Ngisuka endaweni yeBhinga kodwa ngikhuluma ngisePlumtree lapha engikhona ngokomsebenzi. I-lockdown leyi ngibone ngani mina ngokubona kwami izashiya abantu sebengamafela abanye, ngoba le edlulile 21 days abantu sikwanisile ukuyibhajethela ukuthi sizathi siyathutsha i-21 days lezi nxa silokhu sikhothakhotha. Pho le ukwengezelela futhi 2 weeks phezulu, ngibone ngani izashiya abantu sebengamafela sebetshontsha, ngoba indlela ekhona lapha kudliwa ngomsebenzi, ngokusebenza, ngokuthi usebenze okunganani. Pho nxa ungasasebenzi usuhlezi, kusho ukuthi ukukhona ukuthi uzalamba, ugcine ususwela lokuthi uyenze, ulambe uyojontsha uphinde ubotshwe futhi. Hayi, mbona ngani sibhekane lesikhathi sokwenza esinzima kakhulu, ikakhulu iviki yesibili zilimbonaso. Siyaphela iviki yesibili le lokuza njengokade siqalisile eyakuqala, yesibili le elandelayo. Mbona ngani, hayi kuyabe sokunzima kakhulu ngoba kade sivele izililo, akusadliwa lutho ezindlini, izililo esezilapha hayi sokuzima kakhulu la. So futhi ngakuthiwa hayi kule cebo sibi lokuthi bezame ukuncedisa abantu laba bantu, ukwenzela ukuthi kungabi lo hlupho olunjengalolu esibhekane lalo, ngoba vele sibhekane le ndlala. Njengathi thina abantu abadala kungcono, kodwa abantwana hayi kulo hlupho olukhulu kakhulu.
Bo, ngiyabingelela emsakazweni Sesefina. Siyabonga lwaleli thuba, mina ngu-Alec Nyati. Into esiyibonayo lapha e-South Africa ukuthi kume yonke into si abantu abaningi abasebenzi, bengasebenzi njalo abaholi njalo abaningana sebezaphelwa umsebenzi. So i-problem yakhona ukuthi ayikho indlela ongathola ukudla ngaphana ukuthi ube nemali esikhwabeni sakho. So ungananzela i-South Africa iyanikeza abantu ama-packages okudla, bathengiswa ama-UIF nama-grant, into zonke lezi ezifanayo. But ama-foreigners awabalwa, awakhulunywa, akhulunywa lutho ngawo. So ukwenza ukukho ukuthi abantu baza kufa ngale corona, bafe nangendlala, ngoba awubena abantu ababanakekelayo beselizweni. Bayithi China ihlukumeza ama-Africans, but ndingathiaphele ama-Africans akhona futhi ahlukumeza ama-Africans, ngoba uma bezabandlulula ukuthi banika abantu abangababo ukudla, laba abasezweni laba bangasobabo-ke umnotho we-South Africa siwuphakamisa zona. So yikho ngitsho ngithi kumele kube nomzamo owenziwayo like abameli bamazwe bama-foreigners babona ukuthi benze njani. Ngiyakukholwa ukuthi sekubaningi abantu ikakhulu eGoli lapho kugcwele khona abantu abaningi asekho ebulawa yindlala. Siyalapho esikhona esi-right siyasebenza siyahola, kodwa abantu abanekhona imisebenzi bamile abasadli lutho. Angazi abameli sizasikola forum yenza iplan yezindlela.
Hayi, siyalingelela balaleli benkosi lonke elilalele ngalesi sikhathi. MawuJehova singenele kulowo mkhuhlane ungathi uyageda. Hayi, sesihawula sesithwele nzima bantu benkosi. Hayi, siyawuzwa sibili umthetho womkhuhlane sibili, hawu zihlobo zenkosi. Nawu uNkulunkulu uyangenela bakethi kuphele lowo mkhuhlane osuqeda abantu ilizwe lonke, umhlaba wonke jikelele. Hayi, siyacela nje uhulumende sizwa ngamafungafunga ukuthi abantu kumele baxoswe emsebenzini. Umuntu exoselwa nemsebenzini, umuntu abantu bayenga anti bachathe ukuthi babasebenzi, akhulumende engakwenzi sokuxotha abantu emsebenzini. Hayi, yisi lokwakwenza ukuthi abantu bakhona bayenga anti bachothe emsebenzini, angasabaholisa inyanga. Lo khulumende mele aholise abantu, angayeli ukuholisa abantu. Ngangelamali-ke aphume esikhundleni, wehluleka vele umnankakho kaphume.
Abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.